Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe lelithuba ngibonge uJonga Kalemiri kade siphake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-20 Mpandula 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezombusazwe leZimbabwe elithiwa Patriotic Party lithi liphiwe imvumo yokuthengisela lamuhla egcekeni lendizamtshina eNew York phezu kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ozafika namuhla.
Ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka, abomthetho akunamthetho eZimbabwe.
Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa kufika kusibanga esikude.
Ya, ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela magetsi, so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazojala, kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba iziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi.
Iqula le-IMF ebeliselizweni linquma ukuba uhulumende kumele asungule ihlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Ngemva kokungcwatshwa kwendlovukazi yakweleNgilandi sokunemibuzo yokuthi indodana yakhe uKing Charles usilungele na lesi sihlalo.
Sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo, indlela azikhulise ngayo ngaphandle kukanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezombusazwe eleZimbabwe elithiwa Patriotic People's Party lithi liphiwe imvumo yokutshengisela namuhla egcekeni lendizamtshina eNew York, lapho okuzaba kufika khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Leli bandla lithi lizaqhubeka litshengisela ngesikhathi umhlangano we-United Nations General Assembly uhambela phambili. Incwadi yamapholisa esezandleni zeStudio 7 itshengisa ukuba abatshengiselayo laba kumele babe phansi kwamashumi amahlanu, njalo kumele batshengisele ngesikhathi sehola lambili u-2 PM kusiya kuhola lesine u-4 PM. Sixoxe lomkhokheli webandla le-People's Patriotic Party umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga ngethuba elinike lona. Lapha siphiwe imvumo ngabomthetho ogoqela inhlanganiso ezehlukeneyo, iNew York Police Department kunye le-FBI, ukubana ma umongameli we-ZANU-PF Emmerson Dambudzo Mnangagwa esehla e-John F. Kennedy International Airport, ukubana sitshengisele sithwele amabhakani alotshwe okwehlukeneyo ogoqela inkathazo ezihlukumeza uZulu langenhlungu esizizwayo kwelakithi.
Lo umnyaka bakhona yini abanye ezinye inhlanganiso ezikhangelelwe ukuthi zibe khona khona ngapho eNew York zitshengisela?
Inyaka leminyaka besikhala ngenkokheli kababa uMgabe owakhothamayo. Lo nyaka sikhangele inkokheli kababa uMnangagwa oyephule izithembiso eziningi asinika zona ngesikhathi engene ofisini, njalo ungekho emthethweni abantu wasibamba amehlo. Siyakhala ngaye uZulu wonke kabuye eJohn F. Kennedy International Airport. Sifuna ukubana amacala akhangelane lawo ayegukrawundi, ukubhinya abantwana oSusan Mutami, ukubotshwa kwabo-Job Sikhala, iPhalamende lakhathesi yehluleka, abomthetho akunamthetho eZimbabwe. Nxa sikhangelele lokhu konke, uZulu wonke ukhangele umuntu onke uyahlukumezwa. Sifuna ukubana ekutshengiseleni kwethu lapha yisi sikhathi sodwa esisele laso singakangeni kuma-election ka-2023
sifuna ubana i-UN ikwazi ukusimelelela njengelizwe, ukusimela njengelizwe leZimbabwe. Ubona abantwana sesikhala kibo uthi hayi sesidubekile thina. Asikwazi ubana siye ngapi? Xa siye Goli siyabulawa, xa siye Botswana siyagijinyiswa, xa siye kwamanye amazwe nje wonke akuya lizwe lapho singahamba kilo. Sibalekela ukudubeka kwethu okukhona eZimbabwe. Umuntu onke akubona akula utshintsha okukhona. Singakhela iinkokeli zama-opposition ezikhona ziyahlukunyezwa. Ubaba uchamisa egijinyiswa, siyangenelwa kumaphathi. So akula ndaba ukuthi iqembu liphi elikhokhelayo. Into esifunwa ngabantu bonke yikubana into lezi ziqondiswe, zilungiswe, ilizwe likwanise ukuqhubeka phambili, amanga kaphele. So ukuhlangana kwabantu lonyaka kugoqela nje umuntu wonke, umuntu wonke.
Ungasela ukuthi lina njengebandla linxuse obani njalo likhangelele ukuthi kube labantu abaningi yini?
Sikhangelele inani labantu abalingeneyo e-airport, njalo sikhangela ukubana loba ngubani oweZimbabwe engakhangeli igama lebandla lethu, hayi bekhangele ukubana injongo yethu ngeyani. Injongo yethu ngeyokubana iZimbabwe ikwazi ukukhululeka. Sikhangelele ukubana ukuhlukunyezwa esikwenzayo eZimbabwe kuphele. United Nations General Assembly ikwazi ukulungisa indaba zonke lezi. Umuthi womsebenzi ikuwenza lapha ubana siqhubeke njengelizwe ngesikhathi lesi sise-UN. Kuqakathekile ukubana i-UN ikhangele ukudubeka kweZimbabwe, ikwanise ukulungisa ama-electoral reforms wonke singangeni kwama-election aka-2023. Njalo ibandla labo lomthetho le-Electric Council likwanise ukubana lisinike amacebo ukubana ICC singabamba njani, singabopha njani uMnangagwa ngamacala akhe alawo amaningi. Umuntu onke nje oyawazi futhi ediskathi ngakho funa indaba yakhona iphelele khonale.
Hello ke ngumnumzana Zwaringeni Samuel Chasi, umkhokheli webandla le People's Patriotic Party, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese New York. Iqula le-IMF ebeliselizweni linqume ukuba uhulumende kumele asungule inhlelo ezizathuthukisa umnotho welizwe. Iqula leli lithi liyananzelela imizamo kahulumende eyokuqinisa isisindo sedola leZimbabwe njalo liyayemukela, kodwa lithi kuningi okusamele uhulumende akwenze. Leli qula lithi lahlangana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende njalo lithi okuphume kuhambo lolu kuzasetshenziswa kuhlandla lohambo olulandelayo olwequla le-IMF ngomnyaka ozayo. Udaba lukamnumzana Dinashe Kambarami olokuxotshwa ukuba umsekeli kameya wakobulawayo luthiya uZulu ehlukene imbono. UKambarami oyimiswe umsebenzi esetheswa icala lokutshontsha wafunyanwa engelacala ngumthethwandaba wambuyisela esikhundleni sakhe. Inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement yiyo eyayihambise lolu daba emthethwandaba. Kodwa uthe engakaqali umsebenzi ibandla le-MDCT lathi kumele asuswe ngoba esexotshiwe ebandleni njengoba wayengaso webandla labo esongowebandla le-CCC. Lona ibandla le-CCC lithi uKambarami uyabandlululwa ngomhlobo. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba. Ngiyakubingelela mnumzane.
Ngiyakubingelela msakazi, ngibingelela abalaleli emakhaya. Ngibongelela ithuba lokuthi ngixoxisane nawe. Kodwa kubuhlungu ukuthi namhlanje kuthathwe umuntu oprivileged impilo yakhe yonke bese kuthiwa yenzwe i-poster boy yokuba i-victim e-tribalism. Ayiso victim e-tribalism lo muntu. Tribalism yakhona iyenzwe ngubani? Ngoba iparty eyiyo emrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini. Umabhala incwadi yokumrikhola ayiso umuntu wesintwini. esintwini uminista onguyomrekhodileyo ayisomuntu esintwini. So i-tribalism leyo iyenziwe ngubani? Angithi yabona ukuthi siyahlokolozwa nje kwenziwa inhlekisa ngathi kusukela eBed Bridge usiyafika eVictoria Falls la eMathebelele ungene office neoffice kaHulumende abaningi ngabantu abangasibo beMathebelele lo limi abantu bakithi abalukhulunyiswa asolimi labo mangingena amaoffice lapha ngibona abadala behlupheka besuke emakhaya bengakwazi ukukhuluma isiShona kodwa beforce ukukhuluma isiShona bese sithathwa lo mfana lo olegama lesiShona okhuluma isiShona bese kuthiwa hayi uyivictim etribalism kungazodlalwa ngathi kungalingi nje kudlalwe ngathi ngoba besazi ukuthi abantu bazosaba ukuthi no le subject asizokuyithinta sizoyithinta andisise sengibuza umbuzo sengiphendula akekho umuntu oyi-one owesintu onecapacity nekhono lokuba tribal akekho kodwa
bakhona abathi uKambarami kukhanya odubo ikubandlululwa ngomhlobo abantu becabangela ukuthi ngowesishona kodwa yena evela eMalawi ungathini wena ngalokho
hayi into zepolitiki kuphela bayalwa nje kodwa kulula ukuthi avuke ekuseni esizenza ivictim ye tribalism akula victim ye tribalism la sengichile ukuthi abantu abangama victims ze tribalism ngabantu esintwini ongazungena liphi office khona la eMathebelele nasakhuluma eHarare khona la eMathebelele sengihambile umhlaba wonke lo weZimbabwe mina ngihambe wonke ama provinces wonke ama districts mathusi emashona ndazo zithola abantu bakithi mabe khona bahembe bahlihlekile sebekhuluma le ndimi zakhona ngale culture yabo ngiyakhona ngale
abelwandla lesicc abathi bazahamba emthethweni ndaba ubona njani udaba lona lolo
wena ngazi imsakazi bazoye court onward standing tribalism sengichazile ukuthi ayikho from iparty eyemrikholileyo ayilithwa ngumuntu wesintwini imajority leadership yakhona sobantu besintwini wangabe bhale incwadi ayisomuntu wesintwini so angazi ukuthi uyabezokhuluma ngayo uminister ngowakhona ngale onguye manje onamandla ukuthi amrikhol so angikwazi ukuthi kuyabe ngobe tribalism nje vele kungadlala ngathi I think igama lakhe ngudinashe also so ukuthi bese jika athena uhlukunyeziwe ngokwehlanga ehlukunyezwa ngubani uyabona indaba ye tribalism le marginalization thina abantu besintwini namanje kuleli lizwe sisathwele nzima umuntu angathi engahlulwa ngale kupolitiki ebese buya adlale ngento ebuhlungu kangaka esibhekane la emihla ngemihla kuleli lizwe athi yena uya marginalize ngenxa ye tribalism akekho sengithile umuntu wesintwini o tribalistic akekho even oyiwani
lo ke ngosenator Khalipani Phugeni obesipha imbono yakhe ezimele ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Ukusilela kwamandla kagetsi kwele South Africa sokufike kusibanga esikude. Inkampani yamandla kagetsi yalelo lizwe e-Eskom yazise ngempela sonto ukuthi ilizwe seliza kuba kusibanga sika stage 6 okutsho ukuthi amandla kagetsi azaphela kwamahola ayisithupha ngelanga. Lokhu kubangele ukuba umkhokheli welizwe le-South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa alubhekise ekhaya khona bekumele aye emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Umumo wamagetsi okwamanje mubi kakhulu ngoba sesifike ku stage 6 load shedding and akukho ukuthenzisa ukuthi isolution ingatholakala ngokushesha. Into zimi kubi kakhulu amakhampani amaningi ngathi kuzobalimaza kakhulu ukusebenza kwakhona ngoba wathole vathi amaningi angikhona kumnyama emafemu lapho.
Ubona abantu baphila njani ungathi bayenelisa yini njengoba siyabona nxa siqathanisa leZimbabwe sokule minyaka eminingi abantu besenelisa ukuphila kungela amandla kagetsi ebuya ngesikhathi esitheni.
Ya ukuphila abantu phela abajayelanga ukuhlala kungela amagetsi so kuzoba nzima kusiya ngokuya mhlawumbe bazotshala kodwa kwamanje kunzima kakhulu ukuthi baphile ngoba izinto eziningi abazenzayo lapha bazenza ngogetsi kuyaphekwa kuyasetshenzwa kwenziwa kanjalo so ngogetsi ayofunaka so amagetsi lepho so impilo sikibe nzima kakhulu ebantwini kakhulu kakhulu ngoba nasematown phela kuthola le nkuni kazikho lapha izinkuni ziyabe zitholakala khona kumele zithengwe kuphuma izimali nakhona le ndawo kuphela le ingabi khona so abantu baphila nzima kakhulu.
Ubona abantu bathini bathi kwehluleka kukahulumende na
Iningi abantu bathi khona iEskom njengecompany ezamagetsi omele inika abantu amagetsi yengathi yehluleka kukhala ngathi kukhona okuningi ongakhambi kahle abanye bacabanga ukuthi ngabe yisabhothethi eyenziwa uhulumente into eyenziwa ngabomo akusaza kahle kodwa umuntu okhanya kukhomba kukhampani yamagetsi eEskom enomele ukuthi ngayo isebenza kanzima ngoba le answer ukuthi bathi bona ukuthi ikhathi into ebangela ukuthi kube nje yini abakhulumi nabade bathi kuphela kona kuyehlula ukuthi banike abantu ugesi opheleleyo plus ngathi kule ndaba yedizili bathi basenzisa idizili eningi kakhulu phinde kube le ndaba yamalahle futhi into zakhona ziningi nje ezokucasha ngathi kodwa-ke ikwehlika kwekhampani ma ngokubona kwabo.
Alo ke ngumnumzana Cassius Jesus Malampofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Pretoria. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ingatsha zikahulumende kunye labafuquluzi benotho yibo ababangela ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ezitolo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umthetho wezomtshado omutsha usuqale ukusebenza ngemva kokuba umongameli Emmerson Mnangagwa ewusayinile ngeviki edluleyo. Phansi kwalomthetho umuntu engachada okwesintu uyenelisa ukuqhubeka ayichada njalo emthethwandaba we-court. Okwamanje ke sikhangele ezenu lina balaleli bethu lapho elisithumela kona imbiko nge-WhatsApp.
Studio 7, njani Studio 7, hayi thina siyaphila, siyabonga izindaba ebisibethela zona, ebisinikeza zona izikhathi zonke nje, hayi siyakujabulela lokho. Isibanga nje engilaso lapha Studio 7 elizweni lakithi, inhlupheko esilayo ngebandla lethu elisibusele ezanu PF. Mina ngiyaxolisa, mina ngokuzalwa ngokuzalwa ngisuka kwele Stellenbosch ngingusibandi Sibo. Ngiye ngiziqambe igama. Ngiyamangala nje abakhokheli belizwe lethu kakhulu bengenaqiniso yonke into abayikhulumayo bezidifenda bengenaqiniso. Ngenhlupheko esibhekane layo kulelana lizwe, siyahlupheka kulelana lizwe kodwa uma bekhulumu zezo ukuthi bazidifende bekhuluma amanga amanga amakhulu sibe lokuthi abalala nhlola nxa bekhuluma amanga akhona bekhuluma into eyize neze abangakwani nokuyenza abantu bebhizi behluphele lizwe kuze uqambe amanga laye umongameli wethu lezi ngatsha zakhe lokhana kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngenhlupheko esibhekane endawo lelana lizwe. Hayi 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 sizwa ubuhlungu babulala abantu. Hayi asikwazi ukuthi siyophetha kwenjani kulelana lizwe, asikwazi siyophetha kwenjani kodwa hayi ngenkosi sizaphila. Unkulunkulu uzangenela inhlupheko yonke esibhekane layo shuwa ngendlela esiphila ngayo kulelana lizwe sesihluphele kakhulu. Asazi ukuthi sizophetha kanjani okusihleze kwamanye amazwe. Sicela usizo bazazi basiqothe sikhona kuleli lizwe labo singakasizo elizweni lethu. Sihlupheka sitshiwa njengabantu nje inkokheli zona zizivela zisuthe emzini zabantu abazo kodwa uZulu wonke waseZimbabwe ehlupheka. Ngike sengithiba lokudana kakhulu labantu abalandela lona ibandla lezanu phe ukuthi inhlupho yonke le esibhekane layo kabayiboni kungenxa yani bengayiboni. Bona bephila njani abanye siyakhelene labo bayahlupheka kodwa umuntu okhona umthole futhi zano 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 ngiyasazi ukuthi sizophephelaphi bona babubone sithole nzima shuwa lamanye amazwe njengasincedisa shuwa ngalanginhlupho esibhekane lawo lana lizwe lasezimbabwe. Iphume izanu p f kulena indawo ichiyela abanye abazaqondisa ilizwe lasezimbabwe shuwa. Lizwe lasezimbabwe lilizwe elihle kakhulu, lihle lihle silizwe lelanamanje inkokheli hayi hayi
sibusaza inkokheli ezigcwele inhliziyo yenu abantwana bakasathane. Hayi, ngiyabonga, ngingabe mude kakhulu hlokoza.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi bethu? Hayi, siyazizwa izindaba lisifundela kahle kakhulu, sithi libambe injalo, uqhubekele phambili umsebenzi wenu. Hayi, siyabonga. Khona laba abathanda ukusola laba bethi ye Studio 7 ngidlala njalo into ezimbili, ye Studio 7 ngiphinda phinda into eyi-1. Hayi, bantu bagidi, impazamise liba khona vele konke umuntu, akula muntu waphambanisile. Studio 7 yasawu-accept ukuthi hayi, kebe kuliphutha mpela, wonke umuntu lamaphutha. So lingabe selisola, ngabe selisola, ngabe selisukuyihlala yenza ka-Studio 7. Hayi, akunjalo bantu, zamani ukubekezela njalo lalabo abathi imilayezo yabo kayifundwa. Zamani ukubekezela abantu baningi lapha, suke wedwa ofaka umlayezelo la, baningi abantu abafaka umlayezo lapha. So linde wakho umlayezo uzaze ufundwe. Thina thi siyayihlala isikhathi ingafundwa, but asa-accept ukuthi hayi, abantu baningi vele abafaka umlayezelo la. So abantu engizama ukusho ukuthi abantu bakhethe yazamani ukulinda, zamani ukulinda isikhathi esiningi njalo lingabe lokho lichothoza u-Studio 7 ide uphinda phina into wayo. Khona loba ukhulume last week lapha ku-Chris Gardner what zama ukuzibamba wona babo. Lapho u-Studio 7 kaseke lihlangothi ukukhipha njengoba zinjalo. Siyalibonga u-Studio 7 liba benjalo basakazi. Hayi, siyabonga.
Sanibonani u-Studio 7 labalandeli baso. Ngiyezwa abantu bayakhala lapha ngama-China. Ama-China kahala power eZimbabwe, abantu abale power yizano. Ama-China anikwa i-power yizano PF. Ngizwa ngendaba ye-Kukuraund, badala indaba ye-Kukuraund ayistopanga. Namanje sasekhona emathebheleleni. Ma ufuna ukubona, hamba ama-border gate wonke la, eGwanda, eBedbridge, Plumtree, eMayitengwe, uyobona ukuthi abafowethu omalayitha bahlukunyezwa kanjani. Ngamashona, hamba ubone ukuthi bahlukunyezwa kanjani bafowethu. Indaba ye-Kukuraund isebenza ngendlela eziningi. Angazi ukuthi abantwana basemathebheleleni bangazikhipha kanjani kule nkinga abaphezu kwayo, ngoba lento yinto eyahlelwayo. Ngoba kwakubulawa umama ezithwele, kuthiwa babulala umntwana e-dissident. Lake lakubonaphi into enjalo emhlabeni wonke lo, ngaphandle kwezano PF? Ayikho enye into ethi ama-China angayenza, athatha i-order from kuzano PF.
Studio 7 linjani? Thina sithwele nzima eZimbabwe ngapha kwezombusazwe. Abadala emakhaya bethuselwa, abathwamele bevotela izanu ngokuthi izanu yiye abagcinayo ukuze bebe ngaka. But abadala sebesithi abasafuni kathesi kokuthi kuthi-ke bevotela izanu, bathi yithi salgcinayo lize liba ngabantu abadala bengaka. But kathesi sefuna ukutshintsha, uzama ufuna ufana omncane isisi. Hayi, izanu asisafundi emakhaya, sibile abadala sebesithi no, abasafuni.
Kanjani livuka njalo ku-Studio 7? Ngabe linjani kuzo zonke indawo? Ngabe ngicela ukubingelela abafowethu, ukhumbulani undaba uthele bakhe usisizaziso ubamncane wami umazivisa ekufani lapho ekwenjani nomama umamncane namemori lapho ushabulanyana laba ekhaya etsholotha abakumachudula bonke abakumazivisa entikinjani lonke nabanye abaseshurugwi labo bonke abangaziyo ngabe linjani umzingayo lokhumayo elubane shabula.
Linjani ku-Studio 7, umthakazi wonke omuhle. Siyabonga ngokuqhubeka lisithulela izindaba ezingathathi hlangothi. Kama u-MK ngibuya eLupane eShabulanyana, kodwa kwamanje ngilapha e-South Africa. Ngicela nje ukuthi ngithathele lithuba ngikhuthaze abantu ukuthi abantu abakhuthaze ama-families abo bonke nabalapha ukuthi abantu bayirejista ngobuningi ukuvota 2023. Kumele abantu sivote ngobuningi, sivotele i-TPC, sizamene ukukhipha ibandla le-ZANU-PF. Ngiyazi ukuthi silawa amabandla akithi omthokazi kuthathi ozapho, kodwa okwamanje asigibeleni imoto ehambayo, asivoteleni i-TPC, khipheni izanu. Izanu sifana lenyoka engene endlini. Inyoka ma ingene endlini siyingozi kakhulu, singa ukukhishwa ngokuphangisa ngoba singalimaza abantu. Asikhuthazeni abantu bayirejista ngobuningi ukuvota next year izanu, ngoba lalapha e-South Africa asafuneki. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu
ngitshona njani Studio 7, ngitshona njani? Hayi, thina siyatshona, siyatshona. Okhuluma ngoSibanda. Hayi, siyabonga kakhulu inyuzi elisethulela zona. Into nje ngilokudana ukukhulu kakhulu, okukhulu sibilo kumangalisayo kakhulu ngamatisha kangabantwana besikolo. Into enzisa ubuhlungu ukuthi esikolo lapha siyabhadala i-school fee, abantwana kabafundi and imali ziyafuneka, amatisha kaholi, asisakwazi ukuthi singabazali babantwana siyenzeni kusididi ingqondo uthola sithuka lama teachers siyaba teacher izimali zibengafundisa abantu kanti hayi siyabagcona abantu bakaNkulunkulu kayisiba balomlando wakho lokho kuyombuso welizwe lakithi so kuyasihlupha kakhulu okwinto kwangikhona kakhulu ngento so uhulumente wezibhakho so asisakwazi ukuthi abantwana sibabhadele isikhulufini njani lokhu bengafundiswa izimali ziyafuneka sibe and imali zangikhona zifuneka zifuneka ngamarandi US dollar imali yangikhona kayikho siyazama ngendlela zosisapha lokuthi abantwana sisangaphi njani ngomo yenzakale izindlela zezibhakho hayi lokhu kusizisa ukuthi sidideke ingqondo asisakwazi ukuthi singayiqala ngathi siyigcine ngathi lezi ndawo ngabantu bakankulunkulu amathishela basibasoli ngoma uma behlele ngendlela okwehluleka kukahulumende wethu uyehluleka kakhulu kakhulu behluleka sibili
alawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngewhatsapp kwinombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika kulandela ukungcwatshwa kwendlovukazi yebhilitane uQueen Elizabeth II izolo iningi lithi selikhangelele ukubona ukuthi indodana yakhe esithethe isikhundla inkosi uKing Charles III izaqhuba njani umsebenzi lokuthi abantu bazamamukela yini njengonina ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya owesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane usipha umbono wakhe ngalolu daba kwingxoxo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Abantu batshengise ukumemukela batshengisele ukumthanda ngendlela abaphume ngayo besiyamemukela uKing Charles kodwa ke okuqakathekileyo okumele ukuthi abantu bekuzwisise dadwethu yilokho imidiya yethu ngapha intatheli zethu ngapha emazweni nala entshonalanga zinika abantu zitshengisa lokho abafuna ukuthi abantu bekukholwe abatshengisi okunye okungahambisani lenjongo yabo esikubonayo kukhanya abantu bayamemukela uKing Charles okubuhlungu nje ukuthi busovala ukuthi ngendlela mhlawumbe izinto ezajumuluka ngayo ngemva kokubana umkhosi wendlovukazi lo usuphelile kungenzeka ukuthi ubukhosi bamangisi kube kuphela kwawo lokho ngoba baningi abantu abamgwilibana ngayo uKing Charles sizakhumbula ukuthi mdabuko indlela aziphilise ngayo indlela azikhulise ngayo ngaphandle kanina kayimvumeli ukuthi ngosiko langemkhuba yama-British akumelanga ukuthi ubukhosi ngayo uyabuthatha kodwa ke ngesivumelwano asenza lo nina la indlovukazi hayi usebuthethe ubukhosi kodwa kuyenzakala ukuthi kumvelaphi le ndabuko yamangisi isimo sakhe kasivumeli ukuthi abe ngumuntu ongathatha ubukhosi yikho nje ubona iningi labantu kade bekhangelela ukuthi mhlawumbe kuzameqa kuye kumntanakhe uWilliam kodwa ke hayi esikubonayo okwakathesi sibona abantu abatshengisela ukumemukela singazi kumbe okunye sokuluzwelo lokuthi ubhujelwe ngunina abantu sebephonga ukuba khona nje bephuma emgwaqweni bemukele kodwa ake sikunike isikhathi okuyinto kwabo lokho ngileqinisa lokuthi akuyikuhlala iviki ezingaki indlovukazi ibekiwe andibana abantu beqalise ukutshengisela ukukhonona kwabo sibili okuphezulu ngoba baningi abantu abathi bona ilizwe leli kumele ukuthi libe yiriphabliki bathi bona sebediniwe ngemonarchy so asazi ukuthi kozala nkomoni ukhumbule njalo besibona khonapha ukuthi kukhanya ubudlelwano phakathi kwabanye abantwana bakhe abayindlovukazi labazukulu uHarry loWilliam kunganobudlelwano bakhona bumunywana sibili but ke well thina sibafisela inhlanhla sifisa ukuthi bebengabantu ababuyisanayo njengomndeni bebephile beqhubeke bephila njengomndeni bethandane njengoba nje ugogo wabo wayefisa ukuthi bebengabantu abathandanayo abazukulu bakhe kunye labantwabakhe ukhumbule ukuthi yena ngwakho uPrince Andrew angithi umbonile abanye uKing Charles uPrince Edward noPrincess Anne kade benxibi izembatho zabo zomsebenzi wombutho kodwa uendu bamalisile.
Alo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi ecubungula izombusazwe ubexuxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwelepilitane. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngu-7 ntambama.